Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhlakazi 1 ngoNkwekwezi 2018 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Utshintshile uhulumende kodwa uhulumende wangkhona akulalutho olwenzayo for isisebenzi. Sasikhangelele ukuthi nezisebenzi zizathuthuka ngokutshintsha kwe-government nalokhu ayi-new dispensation.
Uzulu wakobulawayo umanyana lezisebenzi elizweni lonke jikelele ekunanzeni usuku lwezisebenzi olwe-Workers Day.
Kuqakathekile ukuthi njengezisebenzi sisebenzi ilungelo lethu ngokuyavota, sikhethe ke abanye abantu esibone ngathi bona yibo abantu abangasincedisa so that bangafaka kumba yimthetho engasinceda.
Izisebenzi eHarare zikhuthazwa ukuba zingaviseli umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe leZANU-PF kukhetho oluzayo. Izakhamizi zemguza eMathoveni North ziveza ukukhathazeka okukhulu ngendlela ibandla leZANU-PF eliqhube ngayo kukhetho lokudinga abazalimela kukhetho lwelizwe oluzayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Uzulu wakobulawayo lamhla umanyane lezisebenzi elizweni lakwamanye amazwe womhlaba ekunanzeni usuku lwezisebenzi olwe-Workers Day. Inhlanganiso emela izisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ithembise izisebenzi kanye labameli benhlanganiso ezehlukeneyo ukuthi baphakathi kokuqoqa usuku lokukhalala umsebenzi elizweni lonke jikelele. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Lonyaka ukunanzwa kosuku lwezisebenzi kwenziwa phansi kwendikimba ethi "We are at a crossroads, arise, organize, do not mourn." Kobulawayo umkhosi waleli langa wenzelwe eStanley Square lapho okubuthene abantu abavele enhlanganisweni ezehlukeneyo ezimela izisebenzi. Ezinye zalezi nhlanganiso zigoqela iZimbabwe Teachers Association, iZCTU, iPTUZ, iZimbabwe Urban Councils Association, ekaloliwe Air National Railways of Zimbabwe lezinye. Okumqoka okuphume kulumbuthano yokuthi izisebenzi azijabulanga iholo eliphansi esalile minyaka lingakhuphulwanga kodwa indleko ezitolo lakwezinye indawo iqonga. Abanye njalo bakhalaza ngokuhlukunyezwa kwamalungelo abo njengezisebenzi ikakhulu kusenziwa nguhulumende oxothe abongi ngesikhathi betshengisela bekhonona ngeholo eliphansi. Umnumzana Ambrose Sivindi, umgcinisihlalo weZCTU emhlubulweni weMandebeleni, uthe amakhampani amaningi avalwa, uhulumende wathembisa ukuvula amakhampani lokunikeza uZulu imisebenzi, kodwa kakwenziwanga lokho.
Ukwenza kuyalapha siyananzela ukuthi after iminyaka leyi se-7 years sithole uzibuso, izisebenzi zokuzithole kanzima. Sikhuluma kanje kathesi siyananzela ukuthi amakhampani alapha kobulawo leZimbabwe avalwa.
Unkosikazi Barbara Tanyanyiwa, umgcinisihlalo weZCTU kobulawayo njalo obemele umongameli weZCTU, uthi baphakathi kokuqoqa usuku lokukhalala umsebenzi elizweni lonke jikelele.
Asinalutho lokuthakazelela esingathi i-celebration asinayo, kodwa siyalithakazelela ukuthi ilanga leli ngenxa yokuthi ilanga lezisebenzi. Kodwa asinjalo kasijabula, asinakujabula ngoba izisebenzi sinokho sinama-problems amaningi, sikhangelene nama-problems okungaholi.
Unkosikazi Debra Mukasa, osebenza le nhlanganiso ezizimeleyo, uthi uhulumende kumele alungisise imithetho ezakwenza abantu abazisebenzayo basebenze lula elizweni, hathi ukuhuga abaphandle kuphela ekhaya kungalungisiswanga.
Like thina sesiku-informal sector, so kumele ukhalelwa ama-proper policies azancedisa izisebenzi ezithengisayo ngaphandle ukuze zikwanise ukuthi zizimele. Lokhu ukuthi i-government ibikhuluma ingaphandle isiyadinga ama-open policies angekho conducive to abantu beZimbabwe akusebenzi.
umnumzana Khoni Dube obemele inhlanganiso yezisebenzi zamakhansili uthi bakhalaza ngokungaguquki komumo elizweni ngemva kokungena embusweni kukahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Isikhalazo esilazo thina mayelana ngokuphathwa kwabasebenzayo ukuthi sokuhlala isikhathi eside kungela increment, but intengo ziyakhwela siya phezulu. Utshintshile uhulumende, kodwa uhulumende wangkhona akulalutho olwenzayo for isisebenzi. Sasikhangelele ukuthi ngempela isisebenzi sizathuthuka ngokutshintsha kwenye government, nalokhu ayi-new dispensation. So kodwa ke ayisikho uMnangagwa osesenzele khona so far, yikho okusikho sikhathazayo khonokho.
Umnumzana Akuleli Maphosa, umgcini sihlalo wezinta esabelweni seMathebeleland South, uthi njengababalisi baqoqa ukukhalala umsebenzi izikolo zivulwa.
Njengesisebenzi sesibhadu lapho esithola ithuba lokuthi sibeke indubo zethu, sisho lezifiso zethu ezikhulu. Thina-ke, mina-ke ngikhulumela particularly ngimele ababalisi. Siphakathi komsebenzi omkhulu okukhulumisana nohulumende osekusekwa lisenza sangena la ku-strike.
Isimo somnotho elizweni esingamanga kuhle kanye lokuvalwa kwamakhampani kobulawayo kwadala ukulahlekelwa imisebenzi kwabantu abaningi, njalo ukungagcwaliswa kwezithembiso okwenziwa nguhulumende sekuzondise izisebenzi kanye lozulu wonke jikelele. Okunye okukhulunywe izisebenzi embuthanweni lo yikuthi kumele uZulu enelise ukuthenga izindlu, kumele kulungisiswe iholo kanye lentengo yempahla ezitolo kanye lokususwa kwababutho enhlangothini zikahulumende. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngubathalile Masuku.
Izisebenzi eHarare zikhuthazwa ukuba zingaviseli embusweni. Umongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe leZANU-PF embusweni, ngoba kuthiwa ufana lwayengumongameli umnumzana Robert Mugabe owahluthunelwa intambo zombuso libutho nyakenye. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuphume embuthanweni wokunandla ilanga lezisebenzi emhlabeni jikelele eleWorkers Day. Yilo lalo okhulume kulo mbuthano owenzelwe enkundleni eyeDzivaratekwa Stadium ngaphansi kwendikimba ethi "We are at a crossroads, arise and organize, do not mourn." Ube khuluma ilizwi linye lokuba sesifikile isikhathi sokuba izisebenzi zikhethe inkokheli uqobo, hathi umbuso kaMnangagwa ongelani lokunakekelwa kwazo, eqakathekisa abakwamanye amazwe ukuthi baze eZimbabwe ukuzathaphuza inotho yelizwe. Umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, umnumzana Peter Mthatha, uthi ukhetho lwalonyaka yilo ithuba lokuguqula uhulumende kungene abantu abalenhliziyo zokusebenzela uZulu. Okuyinto esekelwe ngunobhala jikelele weZCTU, umnumzana Japhet Moyo.
Ngokuthi sesiwabonile ke laba akade besikhokhelwa ukuthi sebehlulekile ke ukusikhipha phakathi koduko lonke lolu ekade ngike ngalukhuluma ekuqaleni. Sesingathatha ke leli iqhinga ngokuthi sidinge abanye abangasikhokhela. So kuqakathekile ukuthi njengezisebenzi sisebenzi ilungelo lethu ngokuyavota, sikhethe ke abanye abantu esibone ngathi kona yibo abantu abangasincedisa, so that bangafaka kumba yimithetho engasinceda babe sihlala khona ezindaweni zethu. Sithola ukuthi ama services ethu aya improve. So kuqakathekile ukuthi sithathe leli thuba esilinikiweyo ngokuya register lokuvota, yikho kungenza sikhululeke kulokhu esikubona manje.
Umoyo uthi indlela luhulumende aphatha ngayo indaba zezisebenzi iyasolisa. Wapha isibonelo somsekeli kamongameli uretired Brigadier General Constantino Chiwenga aphathe ngayo udaba lwabongi ngesikhathi bekhonona ngendaba zeholo.
Ngokuthi sale uku-exploitwa, sale ukuncindezelwa, sale okubi, sale esibona ukuthi kakusiniki ubungcono, singaze savuma ukuyethuselwa, kukubambana, singababaningi lalaba abasilwisayo bazakwethuka. So ukuqhakathekileyo ukuthi nje izisebenza aloba siyabambana. Lalaba nje abangalamsebenzi le esingathi iqondile kulinyaka abakuyiformal bangaze bajabuliswa ngokuthengisa amatamatisi kababambane labanye. So kuqhakathekileke ukuthi loba uvuka nje ungayi emsebenzini but uyisisebenzi, kuqhakathekile ukuthi nxa abanye bebuthana kuye kuzwa ukuthi abanye babuthana bakhuluma ngani.
Abavele enhlanganisweni ezijiyeneyo ukuzaxhasa izisebenzi baveze ukukhathazeka ngendlela uMnangagwa loChiwenga abaziphatha ngayo, bethi kukhomba ukuba ngabalani lezisebenzi. Baxwayisa uChiwenga ukuba ehlukane lomkhuba okube lokhe eziphatha njengomkhokheli webutho ekhohlwa ukuba sewawuchiya lo msebenzi. Umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo LMDCT uMnumzana Nelson Chamisa obekulo mkhosi enxuswe ngabeZCTU utshele uZulu ukuba uMnangagwa lomgabe bayafana nje ngoba kungabantu banye abasebenza bonke okwesikhathi eside, ngakho akekho omsulwa phakathi kwabo. Lanxa abeZCTU bethi bebemnxusile uhulumende kusukela kumongameli kusiya kumphathi intambo wezisebenzile enhlala kahle kaZulu, kabazange babe khona kulo mkhosi. Umkhosi walamhla ungenwe izinhlanganiso ezisebenzisana loZulu kwezokulwela ilungelo loluntu ezimela abanini bamankampani abaze bemele inhlangothi zenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba i-United Nations, abamabandla ezombusazwe aphikisayo kanye lezisebenzi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Yebo, 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 mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku-short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube-Facebook ngokukhathi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 p.m. kusiya ku-5 p.m. Lilakho njalo ukusixhuma ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu LFVOAWLA.
Izihambi phakathi kwele Zimbabwe leBotswana zikhonona ngokuphuziswa emngceleni weRamakhwebana. Ngakucele leBotswana lapho abeZimbabwe abafola khona umzila wabo bodwa. Ezinye izihambi zithi lokhu akuhambelani namazwi enkokheli zamazwe la athi kumele kube lula ukuthi kwenziwe ezamabhizimusi phakathi kweZimbabwe leBotswana kube lula. Intethele zindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usithulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngesikhathi ubudlelwane phakathi kweZimbabwe leBotswana busezingeni eliphezulu kulandela iminyaka leminyaka yokungezwani, abeZimbabwe abangena kweleBotswana bakhonana ngokuncedwa ngesidensi emngceleni weRamokhwebane. Umngcele weRamokhwebane lePlumtree yiwo ophithizela okudlula yonke imngcele engena kweleBotswana, ibamba izethekeli ezidlula isigidi ngomnyaka. IZimbabwe leBotswana zisanda kulobelana izivumelwano ezithize ezaqinisa ubudlelwane phakathi kwamazwe omabili ikakhulu kwezamabhizimusi. Kodwa kukhanya eleBotswana kumele lilungise indlela liphatha ngalo isihambi ezikhonona ngokulinda emzileni okwamahola lamahola. Abanye abeZimbabwe kuyonale impelaviki bangene ekhasini leFacebook betshengisa ungathakazeleli ngabakubona emngceleni. Esinye isihambi sibhale ukuthi le nkukhu ingabekela izicacade amaqanda belokhe bengakatholi usizo. UMnumzana Mbongeni Mguni uthi uma amazwe omabili ezimisele ukukhulisa ubudlelwano ikakhulu kwezebhizimusi, umngcele yindawo yokuqala ekhanga kumbe exotsha izethekeli kugoqela osomabhizimusi.
I think in terms of investment promotion, imizamo yelizwe iqalisa khona eborder, that is the face of ilizwe. And nxa umuntu engathole i-horrible service njengesiyithola kathi eborder, kuhle kutshengisa ukuthi ilizwe leli linjani, lithitha njani ama visitors, lama investors abangenayo. In terms of ama doing business initiatives, kumele iqalise eborder kube le seamless, smooth entry and exit of abantu, especially thina sivela ngaphandle.
Omunye othi ubehamba ngebhasi bathatha amahola amabili uthi isebenzi emngcelweni weBotswana kwesinye isikhathi asitshengise uthando lokuphathisa abantu.
Sesikubonile kaningi ikakhulu ma uhamba ngebhasi ama-lines angkhona awapheli even if kulabantu abalutshwana nje.
Abanye bagcona indlela eliBotswana liphatha ngayo izivakashi besithi akumelanga behlukanise imizila. Okwakhathesi izalwane zeBotswana zifola zodwa, ukadeza kwamanye amazwe lazo zizodwa, kucele leZimbabwe yePlumtree kuyahlanganiswa kodwa imizila ihamba ngokuthetha. Umnumzana Mthabisi Dube uthi kumele iBotswana ibone ukuthi yenza njani ukuze abantu bengaqedi ilanga lonke besemzileni.
Into yabo leyo yokuhlukanisa ama-line kube le line yama-citizens le ama-nine citizens iyaphazamisa kakhulu. Kugcina kuncedwa abeBotswana kuqala, kukanti ikakhulu abeZimbabwe basalela emuva. Akumnandi ukuma eborder isikhathi eside.
EleBotswana laqala uhlelo lokudinda ama-passport lisebenzisa imitshina okwe-scanning okubambelela isihambi. Udaba lokuphuza kwesihambi emngceleni weBotswana lubika luphanyekwe kumsekeli kamongameli umnumzana Constantine Chiwenga ngesikhathi sombukiso weZimbabwe International Trade Fair kobulawayo ngeviki edluleyo. Umeli weBotswana kwele Zimbabwe umnumzana Matshwenyego Fisher watshela iStudio 7 ngompalakazi ukuthi ngasikhathi bayavakatshela imncele ukubona ukuthi yenelisa yini ukuphathisa isihambi kukhangelwe inani elisebenzisa lowo mncele. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngisahabron kwele Botswana.
Yebo, 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 msakazi omuhle. Mina nginguMaigobe, umsakazi waseStudio 7. Ngiyalinxusa lonke ukuthi lingene kuhlelo lwabasakhulayo, kuhlelo The Connection ngo-8 ntambama. Lamhla sixoxa ngendlela abatsha abasebenzisa ngayo umculo, umdlalo eyokuhlekisa leminye ukukhuthaza ukuphatheka kwezombusazwe. Uzansi daziye lolu daba njengabasakhulayo linikeza imbono yenu, lisipha isizathu zokusekela loba ungasekeli leli nyathelo lokusebenzisa lindlela ukukhuthaza abasakhulayo ukuphatheka kwezombusazwe. Ukuthi ungene kuhlelo, thumeza inombolo zakho kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Loba njalo ubhale enkundleni yokuzivazisa lokukhulumisana yebulenjini kuFacebook ekhasini lethu LFBOA Ndebele.
Lingakodlwa uhlelo lweStudio 7 ngowapast 7 ntambama kumakakasi awe 909 meter wave, laku shortwave 12080, laku 15775 kHz shortwave. Umnotho welizwe leZimbabwe uqhubeka usiya nganxele kungela sisombululo lanxa uhulumende omutsha esithi usevule amasango kubosomabhizimusi bakwamanye amazwe ukuthi bazosungula imisebenzi. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ukhetho lokudinga umongameli lamalunga edale lepalamende sokulusondele ukuthi kwenziwe. Abakwamanye amazwe bazise ukuba ozakhethwa ukuba ngumongameli welizwe uzakuba lamathuba okuphathiswa ngamanye amazwe ekuvuseleleni umnotho weZimbabwe. Kodwa okwakhathesi osomabhizimusi abakwamanye amazwe babophe izikhwama zabo. Sixoxe lengcwethi ecubungula ezenotho umnumzana Bekuthemba Mhlanga uze sizwe imbono yakhe ngalolo daba.
Uyabona lapha mfowethu, into ekumele engathi ngiyibekiwe ukuthi uma sikukhangelisisa kuhle indaba ezihambelana lezomnotho kumbe inhlalakahle yeZimbabwe isike yama yaphakwa laphana okweminyaka engamashumi amabili. Okweminyaka engamashumi amabili le besingabantu hlezi sikhuluma ngezompolitiki kuphela. Umnyaka uthi ungapheli sesingabantu abalungisela ukhetho. Kuthi kuhlala iminyaka eyi-5 silungiselele ukhetho. Kanti sukuthwalelana induku, singabantu esigamulanayo. Akusabanga vele kube lesikhathi kuminyaka engamashumi amabili edlulileyo yokubana uhulumende okhona ayehlale phansi akacubungule ukuthi kanti kuyini sibulo kumele kwenziwe ukubana silungise ezomnotho. Yikho-ke ukusithola-ke khonokho kubuya nje okungamacebo okungalancedo okuzama ukugambela injani inhlupho ezikhona ekhaya. Yikho okwenzeka ngendaba yebond le. Ikanti lawo uyakwazi mfowethu ukuthi kwensikhathi umama wayekuthuma laphana uthi akuyegambela ibrugwe lezikole zingakavuli. Uligambela ibrugwe yane yokucina futhi uyahamba lalokuthela ethi hayi tshela umama ekuthengele linye lela lisagambeleke ikwese sikhona ke ngebond singabe sikhuluma ngayo ukuthi inani lalo ibond liyehla akuncedi lutho into ekhona lapha ikusokumele sihlale phansi sicubungile simone ukuthi hayi ibond vele yona ngokwayo ayisiyo isolution ekhona ngoba kathesi singaze sifake iyeni kumbe sifake iwayini kumbe sifake izikopila kumbe sifake ayisoze yalungisa nix ngendaba yohlupho lwani zombangazo ezimbabwe osokumele kulungise ukubana yona indikimba yendaba ekwenza into ezinjengemanufacturing zingasebenzi kuyini.
Manje nxa sikhangela lokho okwenzakalayo esizwa kuthiwa kulama mega deals izivumelwano okuthiwa sezisayinelwene sike sezizwa ngeminyaka kamongameli Mugabe kodwa kukhanya sekuphendukile kuzafana na kumbe kwakathesi kuzaba lomehluko.
Kuzafana ndoda kulanto ezayihleza ihlukana lapha into yama mega deals le Zimbabwe ingani isingani isingani ngomkhuba sisukelayo kudala kubo 1982 siba lama congress kuthiwa hayi kwelezimkhodi kufakwa imali engaka imali engaka sokuzasifungula ama sector angaka sadlula lapho sangena kuyisapho kwabala izinkulungwane zezimali ukuthi zizabuya kuzalungisa lokhu lalokhu asikubonanga saphuma kuyisapho sangena ku-scientific socialism kwabala izinkulungwane zezimali ukuthi zizangena asizibonanga kwangena kuthiwa sokukhulunywa labantu imalaysia ye kuzayakhiyisayinwe iphakathi kuzayenziwani akunanto eyabonakalayo ayangena amamegadi lamachina lakho akunanto eyabonakalayo yikho into ekhona yokubana lapha sokufuna ngale muntu abantu behlale phansi bekhulume iqiniso ukuthi kahle into leyo sizayilungisa njani kuyini okumele sikwenze la imithetho ekumele sibe layo injani sizaphilisana njani thina ezimbabwe kwenzeka ukuthi abantu bokuza nxa bebuya bethi hayi abantu laba siyakwanisa ukuhlala labo ngoba bona bodwa bakwanisa ukuhlala kuhle kathesi konke lokhu akukho ndoda.
Umnumzana Bekuthemba Mhlanga yincwadi ecubungula ezomnotho ubexoxa ecungweni loChris Gande weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Izakhamizi zaseMguza eMatureni North Province seziveze ukukhathazeka okumangalisayo ngendlela ibandla leZANU-PF eliqhube ngayo ukhetho lokudinga abazalimela kukhetho oluzayo. Bathi ukhetho lolu lwama-primaries beluyingxabangxoza kwabotshwa abantu ngenxa yobudlwangudlwangu lobuqili. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamuzi zeUmguza zihlalele evalweni ngemva kokhetho lokukhetha abakhokheli abazamela iZANU-PF edalele ephalamende lakukhansili ngemva kokubotshwa kwamanye amalunga ebandla kulandela ukungalandeli izimiso zebandla ekuqhubeni ukhetho lwama-primaries. Isakhamuzi seUmguza kuWard 2 uNkosazana Mildred Mhlanga usole kakhulu indlela ukhetho oluqhutshwe ngakhona esiqintini sakhe.
Nangapha eMguza kuWard 2 hayi izolo sibona umhlolo omkhulu abantu balwile bakhahlela amabhakede ngoba vele sokukhanya kulamaphepha phakathi abantu singakavoti kuze kwathiwa kuvotwe namuhla kodwa okwenzakeleyo ukuthi abantu abaningi balele sebeboshiwe akungeke kuthi kusithi kuyavotwa kubuye yona amahedi ebandla lakhona bezokhuluma ukuthi sesikhipha uzibani okhontestayo kungela ncwadi kungelani bezokhuluma ngomlomo asazi kumbe yikho sokusenzakala emhlanganweni yakhona.
UNkosazana Mhlanga ucele ukuthi yonke into iqoqwe ngendlela kodwa ukukhethelwa inkokheli libandla sekubulele umhlangano.
Sicela i-fairness especially under uMguza umpofu ungaphuthini ngalokho okwenzakalayo isifile i-district yakhe sifile kaphaphame bone kulo mama lowu laye ngenxa yokuthi amadoda athanda abafazi umama yena lo nguye osenguye opressurizayo ukuthi angene thina besingakwazi ukuthi umhlangano ukhethwa ngumuntu ophakathi kulokuthi umhlangano ukhethwe yithi thina izakhamizi njengoba sazi ukuthi sisebenzelana labantu njani but anyway yikho kuyikho sizamelela ama-results akhona sizuthi kuhamba njani.
evumelana lomhlanga unkosazana nokuthula mhlophe uthi babone imihlolo njalo inengi labantu libotshiwe ngoba bengavumi ubugwelegwele obesebusobala bokugqitshwa kwamabhokisi okuvota khona abantu bendawo bengakavoti.
Ngapha emguza kuwadi 2 sibone umhlolo izolo abantu abaningi amasupporters balele esitokisini kungenxa yokuthi kulobaba abamuthi ngomthimkhulu onguye yena ofuna ukuthi kufakwe umama okuthiwa uMrs Mlungwe yena enguye umfazi wesotsha ukuze ebe nguye ukansiler wehodi yena le abafana ngenxa yokubona icorruption yena le bakhahlela amabhakede baba ngabantu asebewrong kwasekusiba lokuthi busa ndamelections abakhona namhlanje. Namhlanje sokunjana kwabuya bonke oElizabeth labanye abakhulu.
Umqondisi wenhlanganiso eChristian Alliance umfundisi uSen Sibanda usole indlela iZanu PF eqhubwe ngakhona ukhetho ethi kuqhakathekile ukuba umuntu wonke alandele izimiso zokhetho kungakhathelekile ukuba yilipi ihlandla lezokhetho.
Kuqakathekile kakhulu ukuba nxa laba abama-political parties besiba nama-primaries ukuthi ngabe bayadinga inhlanganiso ezilobuciki njalo ezilolwazi elokuthi ukukhethwa kwabantu kusetshenzwa kanjani. Kungabi yinto evusa umsindo kumbe kube labanye ababona sebeqiliwe. Ngakho into isifundo esiba khona kulibunto leyenzakeleyo ukuthi nxa kusenziwa ukukhethwa phakathi kwayona i-political party kumele ukuthi bedinge abantu abazengcitshi abakwaziyo ukulungisa amaphepha abakwaziyo ukuthi bazayenza kanjani bawubamba njani umsebenzi.
Kusukela ngensonto ibandla elibusayo liqale ukuqhuba ukhetho lwama-primaries kuthi kwezinye izigaba luqhutshwe kuhle kodwa kwezinye kube lengxaki ezigoqela ukungabi khona kwamagama enkokheli ezifuna ukuvotelwa, ukukhutshwa kwabanye kuluhlu lokuvota, ubuqili bokugqiba amabhokisi ngamavoti, ukulwa kanye lokumiswa kokhetho kwezinye indawo lwaze lwaqhutshwa izolo. Umongameli Emmerson Mnangagwa nguye njalo umkhokheli weZANU PF ubikwa esevumile ukuba ukhetho lwama-primary kaluqhutshwanga kuhle ngendlela kwezinye indawo zelizwe, ethembisa kodwa ukuthi ukhetho lwelizwe lonke luzaqhutshwa ngendlela. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ngesizwe udaba oluveza umbono kahulumende weMelika. Umnumzana John Sullivan wake wabamba okwesikhatshana isikhundla sikanobhala wohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe olwe-State Department wakubeka sobala ukuba ilizwe le-Iran kalithembeki. Wathi abantu bakwele-Iran sebehlupheke okumangalisayo ngoba kabavunyelwa ukwenza imihlangano etshiyeneyo njalo kabavunyelwa ukwethula abakufunayo njengalokhu okwenzakala kwamanye amazwe. Ugwalo olujulileyo olwethulwa luhlangothi lukahulumende lolu lwaveza ukuba abantu abatshengisela emigwaqweni ngompalakazi nyakenye bakhahlanyezwa nguhulumende. Lokhu kuqhubekela phambili ukwephulwa kwamalungelo kaZulu njengoba abantu bokholo lweBahai bengavunyelwa ukulandela lolu kholo kwele-Iran. Bayancindezelwa labantu ababizwa ngokuthi ngamaKurds, ama-Azeris kanye lamaBalochis. Babotshwa okungapheliyo besetheswa amacala angaqedakaliyo. Uhulumende wakwele-Iran ukhahlameza njalo abalobi bezingwalo lamaphephandaba. Abantu bavunyelwa kancane ukungena ebulenjini be-internet. Ugwalo lolu lwakuveza sobala ukuthi abesifazana bathwaliswe amagabha avuzayo nguhulumende. USullivan wakubeka sobala njalo ukuthi amazwe anjenge-Iran ngamazwe abisela muva ukuthuthuka kukaZulu. Wathi ufuna ukuthi ilizwe le-Iran likhululeke njengalokho kwenzakala kwele-Melika lapho kuhlonitshwa khona amalungelo kaZulu. Wagcizelela isithi ilizwe le-Melika lizaqhubekela phambili lincedisa amazwe afisa ukuba kube lenkululeko egcweleyo.
Lolo ke ludaba oluveza umbono kahulumende we-Melika. Silugqiba lapha ke uhlelo lwalamhlanje oluvalelisayo ngo-Kips Dube Hlilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.